lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Greta Vodloza Sibanda oyinhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi sixoxa ke ngodaba lwembizo yokukhumbula impi yegadade kuyonale impela sonke ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga babugande imbonga njalo futhi labalalela abalalele
umbuzo wami wakuqala ungasitshela ngombuthano lo okhona kuyona livi
nale imbiki ngomgqibelo mhla 7 November silo mbuthano okukhumbula amaqhawe ethu awela eGadate iGadate commemorations esiyenza ngomnyaka sikhangelele ukuthi khona abantu bonke basentabazindlu nabantu bonke abavela kumagumba amane wonke awokomthwakazi babevethe gwaqa nesabatha laphaya.
Ungasitshela ukuthi kungani liqakathekisa impi yegadade? Ungachazisela nje abalalela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Baba, lo mphakathi wonke okwenzakala egadade ukuthi ibe yimpi eyiyona eyabange yokucina ekutheni umbuso wenkosi loBhengula uzodilika umbuso wenkosi yabomthwakazi kumbe ngithi umbuso wabomthwakazi uzodilika. Ngayithi mina ngesilungu ibe yi-turning point kusizwe sakomthwakazi. Yikho-ke siyiqhakathekisa leyana indawo ukuthi impi leyana yiyo eyenze ukuthi umbuso wakithi uzotshabalale. Yikho lapha okuwele khona amadoda akithi awembizo amaningi laphaya.
Ngobani elibanxusileyo embuthanweni lo?
Sinxuse abantu abaningi, asizange sinxuse abantu njengama-blogs kumbe sinxuse abantu njengezinhlanganiso kumbe nje, kodwa sinxuse umthwakazi wonke. Abantu bona ngezinhlanganiso zabo yibo abazabuya, kodwa ke thina sinxuse umphakathi wonke, sanxusa labantu bakithi abazi imbali yakithi ukuthi babe le thuba lokuthi bazofundisa abantu ngembali yakithi kakhulukazi.
Kahle kahle ingaphi lindawo lapho eliyaba libuthane khona, njalo kuyini okuyaba kusenziwa?
Siyabe sibuthane kuthiwa kona kusentabazinduna eMbembe iGadate indawo yakhona. Nxa usuka kuBulawayo i-30 kilometers kule mcimbi eminenge ezabe isenziwa laphayana. Okwakukhala siyabe sifundisana ngembali yakithi, sikhumbula amaqhawe akithi alele laphaya. Bathi-ke okwesibili sizakuzwa imbongi zakithi, sizwe le mculo yakithi, sizwe lezindaba zakithi. Ilanga lizile tshona kusukela ngo-9 kuze kuyefika u-5 sebe sibuthene laphana. Yizo izinto esiyabe sikhuluma ngazo, singena kuyo yonke indawo ngoba kulamangcwaba abantu bakithi, kulamangcwaba abelunga khona khona phayana esizahamba khona sitshengisa abantu imigido yakithi yonke ekhona. Siyabe siyenza khonapho abantu bakithi begiya ngemigido yabo, begiya ngezipho zakibo. Yikho siyabe sikwenza kakhulu kuleyana indawo.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngiyabonga kakhulu njalo ngilinxusa njalo futhi ukuthi khona singakhuthi ukuya khona, ikakhulukazi abentabazinduna. Sicela ukuthi lonke ngaye liyabuya ngobuningi benu lizosekela indawo yakini, lizosekela isikhumbuzo sakini, ngoba lile nhlanhla abantu bentabazinduna. Ngoba kini mina ngathi kuzalela uJesu, lingabi ngama-Israyeli agcina sephika umntu wakibo, lani lingapheki iGadate. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Hayi, bonke.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, yena oyingowenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilala.